Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi Spring Cleaning Week neviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZANU-PF. Inkokheli yebandlaleli ku-Green District ekhangelene lobulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
ZANU-PF is going to win. Massively in Bulawayo, all these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillors and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do. So people in Bulawayo, they now love the president. And the president loves Bulawayo. That's why you see the president is always here. And all these people, they have promised that they are going to vote for President Edi Mnangagwa.
Inengi lithi ZANU-PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho, uKhansela Mlandu Ncube, uswela kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho intwembe sibilungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU-PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo ndawo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana. Kodwa bengaqhubeka bebengalaleli, hhayi kuzaba lokuhlukumezana. Ngoba idolobho ngelethu alilani laba lezamabandla ombusazwe.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi ZANU-PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisekela ngoba lapha kusiphilela khona thina. Nje siwansebenzi impilo yami ngikhalele khona lapha engithengisela khona khona lapha. Babesincede kakhulu ngoba kula lapho esingaqonda khona thina. Yikho lapho esithembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele okuncane ukukhipha ama-R2 ohambe toilet. Sinendawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona apho bomakhelwane nathi sisebenza labo abalama-building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe ekhansilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka. Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgogweni siza kuya ngaphi. Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku-accepta ngoba kungumkhuhlane. Kanti sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngifanele sisebenze. Thina singcolisa kubuyiphela imota zamabhini ezothwala izibi. Kufanele basinike imota ezithwala izibi babe city council.
Aliminyananga kakhulu na?
Siminyene ngoba wonke umuntu loduwo. So wonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza koBulawayo uthi ibandla leZANU-PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi ZANU-PF ngeke yafa yathola amavoti koBulawayo lapho injinga zala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-City Council isebenzise ama-police ze-TRP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolisela idorobho. Ngoba ekugcineni lapha kuyagcina kusiba le mkhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
Ikhansili yakoBulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dolobho lihlanzeke njalo basebenzisa umthetho wokuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa koBulawayo. Ngimele 27 koBulawayo, igama nguyeza Jesus Banda.